umuntu umzana jamisa njengomuntu ophuphayo kuyavunyelwa ukuphupha ukuphupha njengokhunywa ngabantu bonke ukuthi angabona mbe njengomuntu oke wangena embusweni ukuthi hhayi kungenzakala kodwa ngomumo wezimbabwe ngoba awufuni nyanga noma ungaze utshayisa amatambo siyakwazi ukuthi okukhulwa ngojamisa ukuthi phakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yezimbabwe ngoba siyabe sifuna ilizwe lethu lile 38 years lifile so ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki ya okunye singabe sidawuda but ambona ukuthi ungahambelana lokukhuluma lukajamisa ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage ama-politicians kodwa nxa singathi afaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani
ngezinye indlela awula themba lokukhulunywa ngumnumzana jamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyane we-MDC Alliance
ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lo baba omogenitwakirayo wasitshiyayo ngoba sonke sasinethemba kuye abaningi sangena i-MDC ngenxa kababa omogenitwakirayo uJamisa ungagakela even la ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident we-MDCT thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Jamisa asisoli Magubhi kodwa sisola isystem ngokwenza kwankona ngoba ayishiywe FDC esiyijayeleyo dinomkombisi esangena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi
sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva liyakukholwa lina lokhu ngelikubona
ya kungenzakala ngoba ungakhakela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa umongameli uswakile engakafi ukuthi bazasebenza msiyazi asikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye owalshmancube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye ojamisa sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali so kuya kumangalisa ukuthi laphana belwisana lo Makhupu Makhupe uvice president we-MDCT city yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba owalshman kalabantu ngoba ungakhakela owalshman abo-tendaibiti kimi njengomkombi wedube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi ngoba nxa beqinisile ukuthi bona bafuna ukuthi izimbabwe iguquke kasihlangane kupresidenti lapha kuma-MPs yonke iparty sifakele umuntu wayo kukhansela sifakele umuntu wayo kodwa ungagakela nxa sebezabuya bethi bafuna amashezi yona indlovu yankona ihamba ndingalwisana indlovu ehamba yoshua dade wami ungawukanyeza i-alliance mina ngokubona kwami izimbabwe abantu balambile i-alliance yinhlanganiso ukuthi abanye abantu badinga umsebenzi ngayo ngoba uwalshman lo tendaibit they are not honest to the people kubantu bezimbabwe ngoba i-MDC yayimele iwine ngo-2008 kodwa uwalshman wabaleka le-8% uswakile wehlule kungena kumbuso kathesi uwalshman is the same person utendaibit is the same person esebebuya begijima ngoba ngale phandle kuyaqanda badinga umsebenzi amadoda laba ngoba abantu singagakela ukuthi i-alliance ye bangakutsho ukuthi i-alliance but kimi mina njengomuntu wezimbabwe osehlezi ku-opposition for more than 20 years uyahlubona ukuthi amadoda lawa bazidingela umsebenzi bayengabantu
kule mhlangano eminingi eyenzakalayo elizweni ehamba lapha ahamba ikhuluma khona umnumzana Jamisa njalo abaningi bathi kukhanya MDC Alliance ilosekelo oluningi okwedlula ibandla lezanu PF
abantu yazi ukuthi into ehlupha ngepolitics yezimbabwe abantu bafunde kakhulu ezimbabwe kunzima ukuthi ubone ukuthi okuyikho yikuphi ngoba uMnangagwa angabiza abantu baye baningi uJamisa abiza abantu baye baningi ngoba abantu bagakela izinto eziningi khonapha ungakhakela ngesikhathi sikamgave noswankirayi so abantu kunapha bayakompe ukuthi mbani ongcono phakathi kukabantu ababili ngoba basadingisisa ukuthi ongakhokhela izimbabwe okuyikho khona yikuphi ngoba uJamisa uthethe uswankirayi uMnangagwa uthethe komgave so bonke ngabatsha kupolitics ukuthi bangene kupozition yobupresident so abantu kubona basakhangela ukuthi bona bayangasekisekisi ngoba amazimbabwe sebekadele ngamarali ngokuba imihlangano engapheliwe.